engunanzelele ukuthi banezikhalo eziningi abazitshelwa ibandla lezano-PF ukuthi kona lingavotela i-opposition party amaoveta soze phinde hole imali yabo ekuhlaleni kwabo ema-resettlement lasemaplazini i-CCC ingangena embusweni wazocotshwa yinto abasitshela yona kodwa siyabatshela thina ukuthi iqembu lethu liyiqembu labantu isekelo sombuso angeke satshintsha abazaba behleli endaweni zabo sizaba indawo zabo abahlelikizwa soze bekhitshwe imali yabo izaba lesisindo i-disturbance esinayo yona leyo nje ukuthi abanye abantu ngabe sibona banovalo ukuthi abantu labo be-opposition ngasikhuluma labo izano-PF ngayisibona izasala isihlukumeza isithembi sokusithisela imizi ngibe sengisithi okusijabulisayo ukuthi amanzi ayehlela emfuleni oyekhenani wonke umuntu uthi sekhathele nxa sokumele ukuthi bayevotwa sebebuya berojwa kuthiwa sizalenzela lokhu lalokho so nathi sithi kulungile thathani konke abalinika khona ngoba ngokwelizwe lezimpako sibengatholanga nje emasimini kungenxa yokulima futhi esilima ngakho ngoba izulu labuya laselihamba bayagula ngogatshopo abantu amaqolo asebenzi ukuthi sinanzele ukuthi icembe lokwehluleka lifuna ukusibulalela abazali bethu akusimelanga ukubana abantu beqonde umhlabathi oqinileyo kodwa bona abakhulu besenzisa ama-tractor
Besixoxa lomunye wakho webandla leZANU-PF nomzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu yena uthi hayi abantu yibo esingathi baphazamisa uhulumeni singathi ngesingisi sabotage kodwa hayi ubona njengebandla leZANU-PF bayazama kakhulu
yahlekisa umfowethu Ngqobizitha kambe ngobani abasabhotetshe abantu xa uledola i-amerika ezimbabwe le-$700 inkuyini khonoko yena nguminista ukwaba nguminista we-industry akulayive lo mntwana oyedwa owamkhatshayo okubonisa ukuthi izano ikhangelele ezikhwameni zabo abantu bakhangeleleni uhulumende ukuthi ufaka amaprogramu anjani ama-civil servants kaholi bakhala ngama-sanctions bona bazisantshisa bona ngokwabo nxa bemele benikeze ithenda ama-china asegcwele izimbabwe yonke indawo ama-china kainvesti ezweni kwabo bazothatha umnotho bayahamba konke lokhu kuyenziwe iqembu lokuhluleka umgabe wayethi nxa edrayiva ibhasi umnakagwa engukhondekitha thina amazimbabweni saphuma sonke ukuthi lizwi wehluleka ukhitshwe umgabe bathe nxa sebemkhiphile umgabe kazange sinanzelele umnakagwa wabuya wangene ngokhondekitha wathatha ibhasi wangena iganga ngoba lapha mpela sisegangeni so thina siyibandla le-CCC nxa singena kuphawu abantwana babo ezikolo bazofunda free osebhuku abomdabuko kumele behole amazwe onke bayahola ezimbabwe sokuhola ngezindawo amaprovinsi ngikakhulu ngapha emasouth akulo oholayo abantwana abasemazweni e-South Africa mhla sokungena u-avocate nesentshamisa ngasivote kahle bazobuya emazweni bazile-experiensi semisebenzi abayifundileyo sebezethuthukisa ilizwe lakithi besiholela imali yabo enhle.